Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhla ziku 29 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Ukuze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma bona abantu abadala yokunika ithiwa lona lelo kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa ihodo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. U-Brian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, u-Lucky Sibanda oleminyaka engu-26, lo-Kevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. U-Brian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla lesi kobulawayo umnumzana Swithan Jirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga onke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoreje esteba register uzekhingeji ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoku ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa imihlelo yethu. Ukuze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba ukuthi sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu laba banjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu la ngekusithi ukuthi amapolice belokhe sadingisisa indaba le so lati sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change sithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachaya lihlombe kodwa esifuna bakwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende useza ngenela eyenza imicimbi eza kwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetjwa balakho yini ukuseva amasentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyumthetho okhona ngoba into esikhangeleyo thina njengeCitizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanele laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMatabeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMatabeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobunengi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunanzeleleyo ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party amaoveta soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resettlement lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izano PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembiso sokuthisela imizi ngibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokuqinileyo kodwa bona abakhulu besenza ama-tractor.
Besixoxa lomunye wakho webandlali zanu PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali zanu PF bayazama kakhulu
yahlekisa umfowethu Nqobi Zitha kambe ngobani abasupportisha abantu xa uledola iAmerica eZimbabwe le $700 inkuyini khona yena nguminister ukwaba nguminister weindustry akulive lomntwana yedwa wamkhatshayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka ama program anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbago yonke indawo ama China invest ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edriver ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabwe saphuma sonke ukuthi lizwe wehluleka ukukhitshwa umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngukhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le triple C nxa singena kupower abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbabwe sokuhola ngezindawo amaprovince ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni esouth africa mhla sokungena u-advocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experiensi semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle
lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathopeleland South ubeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo osanda kethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla leZANU PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobi Zitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balokukwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso njengeZANU-P F ithoni inhlanganiso ekhuluma ilizwe leli inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlando engingawuthathi kancane ngumlando engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla leZANU-P F liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala, nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandi wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi bebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Silokukhangelela ukuthi sibe lethuba lokunxusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona ithunywe yiphathi iZANU-P F. Sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingela ngokuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yeMasamo ukuqedisa i-JM Paul yeGwanda emsile minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Thine plans for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Kulo nyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende weZANU-P F uyakuletha ebantwini. sizabiza futhi maduze uminister okhangeleze local government, sizabiza futhi maduze uminister okhangele ezetransport ngoba ngale sakhina sithole engineer bakufuna uminister ebuye imigwaqo sifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nxa khangela iselday esibelayo kusifundisa okukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo kulabantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibeke ukuthi esifunze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Kulabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu, sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf kutshona. Mangibone uzabona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela amandla, ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende wobonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South, emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukusela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 $540. Yindaba sisithi imali le sayijonjelelwa, imali le sasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 pound is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540 kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 pound ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina li-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyekuthaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekela besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Kothi uzakubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, akayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kakhesi, ukutshona sikuhambele amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo nesitatimenti esisifakayo nxa singayanga emsebenzini utshintsholuza kakhona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusaya ngokusibopha ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo
akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende enxela sebazalini
okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-public service commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-apex council ngoba abantu be-apex council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasinyelele okwesibili uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini akhulume ngokuthi usenikeze imisebenzi i-100% yemali engekho isingaye isikole kuthiwa 100 times 0 = 0 so 100% of nothing yi-nothing uhulumende engakhulumi ngakho
lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ bekhuluma icingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje sengidedela imuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp
Studio 7 zalibonani njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7 Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi athi yini inkinga lapha njani kodwa lonke nandokuphawula nje nangumaphosa ngisabe ukhuluma igama lami kodwa nidabuke nyathi hhayi izani nokuthi ozidala thina sayijoyina kudala izani sayijoyina kudala umgabe sesekhona enguye ulida lathi sinje sike sakwenza kwama-youth sikuzani hhayi bengake baze banitshele abantu bezani ukuthi yiba benza ukuganga bengaze baphakamisa ilizwi lokuthi yiba benzi ukuganga kodwa bekwazi ukuthi yiba bathuma ama-youth bebaphokuza imali lokho okungasebenzi lutho bahambe ama-youth lana afike awone bacatshe ngomunwe so abangake baze bakhulume bezabaza kwenze ngathi ngabantu laba abafuna ukukhuza bezenzani bakhuza emehlweni abantu akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izana mina ngazi umuntu othanda izana ukuthi ucabanga kanjani ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izana kutho ukuthi uyabesidla phela yibo abatshontsha imali lawo bantu abathanda izana izana uyabanika isikafu inikeza abantu ababo iyabafundisela abantu ababo manje thina siyahlupheka asisayithandi izana amenyezi izana ibuse na singabantwana besikolo sisiye esikolo yabusa ayo abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela lokubulala abantu phela isibo bantu babo labo babulala abantu bakankulunkulu banikeza abantwana babantu amacala sale kuluhluphe ebantwaneni sale kuluhluphe esihlobeni ngokubulala abantu ingwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu obulela omunye umuntu siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ngoshamisa sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo ayisilo lizwe lezanu ayisilo lizwe labomnankagwa leliyana
Studio 7 ningani abasakaza inyuzi ezimnandi ezinhle ezincomekayo Studio 7 ngingaloke ngimelele ukuthi ngiza ngithinta ngile 2 minutes talk not 5 minutes 2 minutes talk ngiyabe sengiqedile lingithinte khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe
Salmonani Studio 7 bingelela uGibbs Dube nabonkomo nabosithandekile Ndlovu kanti odwa sakhala sahlala sikhala ngento yodwa siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG siyathumela amavoyisi note kabalwa kubalwa amavoyisi note IEEE plus C amavoyisi note ayezano PF kungani vele kahle kahle abantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle kodwa siyadumala ma ama voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini siyabonga ingabe emude ngabonga ma ukuthi ne inothi le ingafika ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama voice note ukhona umunye lapha ongenileyo sele 2 days lokho lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF liyamphinda phinda thina kasibalelwa ngazi ukuthi inkinga yini kumele lisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga Studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufika isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatant lami ngiyayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babu yazamazama iyazamazama iyanyikinyeka kufa abantu kucatha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-35 pounds hama uchange sando esikhulu i-5 pounds hama bayachaya phela bayabulala i-5 pounds hama babulala ilizwe babulala abantu kungekunjalo hayi sizabona khona kodwa yami i-comment ithi hayi iZimbabwe iyangaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu bezimbabwe kuvuka njani ezindaweni zomu ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulalana ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumu lo muntu uyabizwa phezu kwabo yikho ubona izangoma zayala ukuphosela ujona emanzini ujona esithi mphoselane elwandle bathi kathi ufuna umphefumu lo wakho ubizwe phezu kwenu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala kathi sabantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphakathi kathi kubulalana abantu bephathe eyi-1 bebangizikhulu ukuthi lo angafa mina nzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole ake lixole umgodi wegugurawondela ugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanayo so hlalani phansi litshela namaqiniso nxa lisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president zifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini 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 isizwe senu lisihloniphe njalo kufunwa ngabantu lawe kulaleli ngoba lapha ilizwe leli qala ukulwelwa vele kwakuthiwa imajority rule imajority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa ususithi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yedwa uyabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 bakhuluma izingama ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanti yabheka isadiki yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yote nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswana khona alikho inilizwe e-Africa kumenze isadiki engake ngezwa kakhulu isadiki enke ngezwa besithi kulabantu abatshaywayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo esadiki iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sizayiphila kuleli lizwe njalo ibandlela ubusayo yilo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona kusenzeka ngo-2008 kusenziwa amabhesi movete ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini abayo ade bewayenzile lala lihlabele ubusuku kungekhona ngale kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu hlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikho kwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuchithayo kegazi udlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abezanu PF bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhlanga amalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi angikaze ngizwe ekhuza abebandla lezanu PF mayekhuluma amabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenzi umsindo abizana uphepha obotshwe ungaba ungezwa ukuthola umsindo ukuthi i-CCC yezabotshwa kuphela ngoba abuse amapolisa ngamapolisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazana amapolisa abantu bazalela izweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxwayise amapolisa nabantu abantu abasebenzisa amapolisa abasebenza amapolisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo.
Siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile. Hayi, siyaphendula, siyalalela, siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.